sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 27 kuMpalakazi 2024 ngoCape Town. Endaba lezethu lamhlanje.
Abanye umuntu bavele bathayela umuntu ebetheka amanzi awokuhlakanipha, umuntu kabe segijima kakhulu azenze ingozi endaweni esegcekeni.
Inani labantu asebefele engozini zomgwaqo eZimbabwe kusukela mhla ka 15 kuMpalakazi selifike kuma-24 ayisithiyangalombili 77.
Sengibona kungaba yinhlakanipho ukuthi iZimbabwe icele abanye kumbe iSouth Africa, oBotswana labanye ukuba bahlangane bayelungisa bese beletha iripoti kuChelimane ukuthi basebenze njani, ngoba senazothi nxa uChelimane ziningi izinto akezenza.
IZimbabwe Council of Churches ithi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa angenele kule Mozambique okuphokozela kwezombusazwe okumangalisayo. Uhlelo woza Friday lamhla koqala abaculi abatshaye kwazwela lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebefele engozini zomgwaqo eZimbabwe kusukela mhla ka 15 kuMpalakazi selifike kumajumi phose ayisithiyangalombili 77. Amapolisa abika ukuba abantu laba bafe engozini ezodlula kancane inkulungwane 1211. Ngomnyaka odluleyo ngesikhathi lesi kwafa bedlula kancane amajumi ayisikhombisa 71 engozini ezifika phose inkulungwane lengxenye 1454. Amapolisa athi abantu abedlula amakhulu amane balimele engozini lezi lonyaka. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi kwezombusazwe.
Imbiko le yimbiko eqondileyo sibili, ngenxa yokuthi siyakunanzelela ukuthi ama-accidents abikwa phose nsuku zonke, lama-fatalities angikhona bayawabeka kube mgceki. Okungaba kukhomba ukuthi izimbangela zangikhona lokhu zisiya zisiba izona eziyane ezijale ukuvama kuphinde kube mhlawumbe lokuthi ziyengezeleleke. Okwakuqala esingakunanzelela ngama-accidents lawayo ukuthi imithelela yakhona imbalwa. Okwakuqala sikhuluma ngayo imigwaqo yokuthi vele imigwaqo elizweni kayiqondakali kuhle iyebangela izingozi eziningi kakhulu, ukuthi umuntu engavela phambanisi kakhulu nxa engayijayelanga imigwaqo leyi. Okubalisa lama-highway o-Victoria Falls Bulawayo Road, okubalisa oBulawayo Bedbridge Road. Last week nje ngiyahamba ngoBulawayo Victoria Falls Road, hayi nxa ungawujayelanga sibili imoti singanamathela ezihlahleni. So khonokana kuyabangela ukuthi ingozi zibe ziningi kakhulu.
Singathi okwesibili khonapho-ke kuyini ba?
Okwesibili sesikhangela esingathi khona yi-condition kumbe isimo sezimota zonezo eziyabe zihamba. Ngoba engunanzelelayo nxa ngisebenzisa umzekeliso wemoto engangibuya ngayo, ngayibona nje ifika lapho ema khona ichibilika futhi abantu bathwala ibuyela yayisiyebhinga. So ngasengizibuza ukuthi imota leyo ivele ibisuka umango omude iyafika koBulawayo, ifika kuphela ichibilika kusethula lokhu kade kuvela khona, siphinda futhi siloda abantu sibuyela, iseviswa sikhathi bani. So ngokunye okwesibili ongabe kubangela izimbozi ukuthi izimota lezi zihambe uma ngemide zigijimisa ukuthi umuntu enze iprofit, ngoba ngezwa sibili umuntu wakhona ekhuluma esithi hayi namhla ngenza i-target 1.6 ngibambi, meaning $1,600 uyichayile. So kusho ukuthi bagijimisa ama-target, kodwa izimota lezo kazikhangelwe, ngoba sidawula ingayo imoto ifika egarajini kuphunyulwe imota iyekhangela iseviswe ingakazi yabuyela, but ngathi afika achibilika futhi bangena abanye abangenayo yabuyela. So ngokwesibili kwenkokubangena izingozi esizizwayo lezi.
Zokuthiwa kodwa kulabanye phela abanatha bedlulisa amalawulo,
ngenye yezimbangela ke naleyo ukuthi esingathi yi-human error, umuntu onguye otshayelayo kube nguye obangela ingozi. kungaba izizathu ezimbalwa ezibangela ukuthi umuntu enze leyo kuzo. Kwakuqala ikhona ukuthi abanye umuntu bavele bachayela umuntu esedlama esethekha amanzi lawa okuhlakanipha, umuntu kabe esegijima kakhulu azenze ingozi endaweni esegcekeni. Ngingathi nje izolo ngiphakathi kwakho lokhu kungama-onda fit bengivela kwasekusile khona nothi izolo ngemva kwayizolo umuntu lwana ngigade nje imoto yakhe fica ukuthi no undoda ngendlela adrayiva ngayo uvele kaqedakali abantu bagcwele phakathi khonapho khonapho ngisanda ukungena nje nxa ukwazi inkulumane ngisanda ukudlula komnyoro abethaya umuntu wesikaneni kade zihambele eceleni okukhanya ukuthi vele undoda lwana ubedaki. So ukudakwa umuntu abesechayela izimota yikho kubangela ukuthi uchile sokula ma-accident ngoba lona umuntu wezi accident egcekini simbuza kathi udrayiva njani egqaze wagijima ongantu u-overtake imoto wathuthelela leyo imoto kathi uzenze i-Edon College kathi ukuhamba njani.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, ingcwethi kwezombusazwe ekunhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust obephopha le Studio 7 ekoBulawayo. Umanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu weZimbabwe Council of Churches uthi isathi kumele iphathise eloMozambique ukulungisa udubo lwezombusazwe oluqhamuke kulandela ukwaziswa kwempumela yokhetho. IZimbabwe Council of Churches ithi umgcinisihlalo weSadiki uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele akhuthaze abaphatheke kukhetho lolu ukuthi bahlale phansi bekhulumisane njalo beqakathekise intando kaZulu kanye lokuhlaliseka elizweni. Ngesikhathi esifanayo eleMalawi lithi kulabadabuka kweleMozambique abedlula inkulungwane asebeyiziphepheli kulelo lizwe ngenxa yodlakela osolumemetheka ezabelweni eziningi kweleMozambique. Kusenjalo inhlanganiso yecubungula ezombusazwe kweleMozambique iPlatforma Decide ithi abantu abedlula 125 babulewe kuyonale iviki njalo inani labafe kudlakela lolu kusukela ngomfumfu selisedlula 252. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi weChristian Alliance of Zimbabwe.
Bona kuqakathekile lokhu okukhulunywe iZimbabwe Council of Churches, ikakhulu thina ngapha eZimbabwe njengomgcini isihlalo weSadiki, ukuba lindaba yokuthi abantu bayabulalana kuyadilizwa izakhiwo njalo siyananzela ukuthi iMozambique ingagcina ingena empini enkulu kakhulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi kube le ndlela yokuba iZimbabwe incedisane lamanye amazwe alapha eSadiki ukuba ngumlamulankunzi ukuthi kungenwe kuyesetshenzwa kulethe ukuthula ebantwini beMozambique. Siyananzela ukuthi iMozambique ibisiqhubeka isisiba lomnotho omuhle kakhulu kodwa lokhu sokuzayibisela emuva.
Ye, ngasikhangela amanye amazwe aku-Southern African region khonapho ukulwisana khonokho kuseMozambique kujoni emazweni anjengeZimbabwe, iZambia, South Africa, Malawi lamanje.
Kuyingozi kakhulu ngoba ngokokuqala abantu ababalekela impi bangena emazweni lawo njalo siyakwazi ukuthi iZimbabwe iSadiki siyasebenzelana. Nxa ilizwe lethu elilodwa lingani lilodubo kuba yinto eyafektha sonke. Ngakho mbona ngani kuqakathekile kakhulu abaningi bangena eSouth Africa ngalezi angapha kithi bedinga ukuthethela ukuba isithethele. Akudingakali ukuba kuze kufike lapho ngoba mbona ngani yinto yokuthi uhulumende wethu la eSouth Africa labo Zambia bengangenela beyincedisa.
Siyabona ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye umgcinisihlalo weSadiki kodwa abanye abantu bathi hayi kanye laye wayengenela kukhetho lolu ukuthi angalungisa kodwa khona kanye.
Mbona ngani upresident ngobudlelwane alabo labantu beMozambique engancedisa kodwa siyananzelela ukuthi vele yona iSadiki nxa ilungisa indaba ezinje asotshela imane onguye oyilungisayo kulungiswa labana be-organ for peace. Ngakho bembona kungaba yinhlakanipho ukuthi iZimbabwe icele abanye kumbe iSouth Africa oBotswana labanye ukuba bahlangane bayelungisa bese beletha iripoti kutshela imane ukuthi basebenze njani ngoba siyananzela ukuthi nxa ungutshela imane ziningi izinto abezenza kodwa engakwanisa ukuthi a-assigne abanye behambe belamula lumsindo osukhona njengalokho okwenzakala lapha eZimbabwe ukuthi kwacelwa upresident omunye owayeseritayile uThabo Mbeki ukuthi abuye ezoncedisa kumbe kudinga upresident omunye oseritayile ovele esebenza lezi ndaba imzekelo sengaba ngunye uba uThabo Mbeki kumbe omunye upresident ongaba eyamukeleka ngabantu abeMozambique njalo iSadiki.
Umfundisi uSenis Banda ngumqondisi womanyano we-Christian Alliance of Zimbabwe ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Kulabatshayeli bezimota ezinkulu abadabuka eZimbabwe, Malawi, South Africa, Namibia leMozambique abathi bazatshengisela eKazungula Border Post ngomvulo besona imithetho yakwele Zambia ebavimba ukuba bengene kulelo lizwe. Bathi inkulungwane ezilitshumi lanhlanu zamakhwatsha eZambia, 15,000 khwatsha, efunakala umtshayeli munye ngamunye ukuze edlule kulelo lizwe siya kwamanye amazwe, iningi ngokokuthi abanye babo sebephelelwe ngumsebenzi ngoba behluleka ukuyibhadala. Baphinde bathi kuningi okunye abakhonona ngakho abakubikela uhulumende wakwele Zambia ongazange ezihluphe ngezikalazo zabo. Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zakwele Zambia ebezingaphenduli omakhalekhukhwini. Sinesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel namhla lihlasele isibhedlela seKamal Adwan eGaza, lapho kuthe khona indawo enkulu okwenze njalo ukuba kususwe izigulane kuleyo ndawo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abantu ababili akade bephakathi kwezindizamtshina yakwele Azerbaijan ewele kwele Kazakhstan izolo bathi bezwe umsindo phandle kwayo ingakaweli emasimini, lapho kufe khona abantu abafika phose amajuma amane waphepha inani phose elifanayo. Bacubungula ohlele indizamtshina le bathi inakho ukuba idutshulwe leRussia. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken usanda ukuthi lo awubanga ngomnyaka omuhle kulizwe le-Iran. Ababancedisayo iHezbollah leHamas yabhidlizwa. Umngane we-Iran oseduze onguhulumende kamnumzana Assad eSyria lawo sowabhidlika. Sokulobufakazi bokuthi izikhali ze-Iran ezama-missiles azila mandla. Umvikela walo emoyeni sowachabalala. Lanxa selixega ele-Iran, uhulumende walo uqhubeka isebenzisa isandla esilukhuni ebantwini bakhe, ikakhulu labo abamsolayo kumbe asebeyaveza indaba eziliqiniso lolwazi. Umzekeliso walokhu uvele ngenyanga kampalakazi lapho intatheli zindaba uReza Valizadeh olobuzwe bubili obe-Iran lobe-Melika owagwetshelwa ukuhlala iminyaka elitshumi entolongweni esetheswa icala lokuthi wancedisana lohulumende oyisitha. UValizadeh wayesebenzela umsakazo othola imali yokusebenza kuhulumende weMelika oweRadio Fada oyingxenye yoweRadio Free Europe, Radio Liberty okuluhlu lunye lomsakazo weVoice of America. Wasuka lapho ngomnyaka ka-2022 wasebenzela eminye imisakazo yolimi lwesifasi kunkampani efanayo. UReza Valizadeh wabuyela e-Iran esiya kwethekelela umndeni wakhe ngenyanga kanhlolanja lonyaka, wabotshwa ekupheleni kwenyanga kampandula. Uthethwa icala alitheswayo ngenyanga kaLwezi, akunamtshutshisi owayekhona okwenzakala kabili. UMahluli kwaba nguye othatha leso isikhundla. Phezu kwesigwebo sakhe seminyaka elitshumi esentolongweni, uValizadeh wagwetshelwa ukuthi engavakatshi okweminyaka emibili, wetheswa leminye imigoqo. Okwamanje uvalelwe entolongweni ye-Evin, njalo abantu abavunyelwa ukuthi bayimbona. Emhlanganweni lentatheli zindaba, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Matthew Miller wasola isigwebo esetheswa uValizadeh, wathi kufanele akhululwe ngokuchesha njalo kukhululwe bonke ababotshelwa okuphathelane lezombusazwe elizweni le-Iran. Uhulumende we-Iran uyanyathezela amalungelo okwethulwa kwemibiko ngokwethusela ukubopha abantu ukubaphoxa ukuthi bevume amacala abawetheswayo lokusebenzisa udlakela kuntathelizindaba e-Iran. Umbiko owethulwa inhlanganiso elwela amalungelo entathelizindaba e-Reporters Without Borders omnyaka wonalo oka-2024 uveza ukuthi ele-Iran liyephula amalungelo ngoba lingelesi 176 kuluhlu lwamazwe angu 180 abikwa esenza okufanayo. Kumbiko wakhe womcimbi wesintu oweShab Yalta lapho abe-Iran abathakazelela ubusuku obude bomnyaka, isikhulumeli umnumzana Mnila wathi ngelanga leli eleShab Yalta siyagcizelela usekelo kubantu be-Iran, isibindi sabo behlukuluzwa lokuzimisela ukuthi bekhululeke kuyisibonelo emhlabeni, sini labo kumzabala wabo. Siyazi ukuthi ikusasa ekhanyayo iyeza.
Le yimbono kahulumende weMelika. Wezemidlalo inhlanganiso elisana lokuthathwa kwezidakamizwa eZimbabwe iqhuba umkhankaso okhanga abatsha ukuba bejanele njengu i-cocaine imbanje, i-crystal meth lokunye okubenza bevuke eseganga. UNgqwele Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ebizwa ngokuthi eyethu ekhokhelwa ngumbusi Dube ohlala kwele Bhilithani isanda kuqhuba umkhankaso omkhulu wokulwisana lezidakamizwa owenzelwe eHighlanders FC Clubhouse obekulamaqembu omdlalo wenguqwa isithupha. Amalunga enhlanganiso leyathethe leli thuba alimukisa abatsha ngobubi bezidakamizwa. Umkhankaso lo bekulamaqembu abesilisa amane athi izinsizwa, amavevane, Bulawayo Legal Practitioners, lezitha. I-Highlanders Royals leZimbabwe Republic Police bezikusibaya sabesifazana. UDube uthi izidakamizwa sezibulele ingqondo zabatsha nasebekhulile abaningi eZimbabwe.
Bulawayo isihlaselwe ngumkhuhlane wenjengo. Njengu isiqede abantu abaningi, abanye basikhuluma nje basengutsheni. Bethi befika engutsheni kukhanya ngani kuthiwa hhayi ulapha ngenxa yengqondo. Ingqondo ngesikhiwa bathi mental health issues ziyahambelana zibambisana nenjengo.
UDube uthi ulethemba lokuthi umbiko wabo usabalele emphakathini kulandela ukuqhutshwa komkhankaso lo eHighlanders Clubhouse. Umqondisi weRichard Pice Trust, inhlanganiso layo elisana lokuthatha kwezidakamiswa, layo ibisemkhankasweni lo. Umqondisi wayo nguZenzo Siwela.
Kasi abaxwayisi ukuthi injevu iyabulala and benjalo ukuthi ngibaxwayisa abantu ukuthi abantwana babengabamukeli bangamukeli i-drink evulweyo ikakhulu these days badlanisa injengu le-pepsi konke lokhana kuyabe kumnyama kungakhanyi. Kodwa isizwe sakithi sifuna abantwana abazakhula bekwazi and sinazi ukuthi ama-drugs avele doesn't enhance skills, it destroys imind lako futhi abantwana iyabenza ikusasa babo isiphele masinyane.
Owaye ngumdlali wenguqu owake wadlalela i-Highlanders Monomotapa kanye le-TP Mazembe DRC Mthulisi Maphosa ube ngomunye wabadlali be-amavevane abaphatheke kumkhankaso lo.
Lapha besibuye sizofaka i-awareness about ama-drugs to abadlali ibhora, sinezama-former players sinokunceda abafana say no to drugs. Ama-drugs alimaza abantu ababuyisela emuva, ayenza ukuhlukumeza lokudubekisa abantu. I think i-tournament leyi ibe success ngoba ifake i-awareness ebantwaneni abancane lebantwini abakhulu kuba kwazi izingozi zama-drugs.
Baningi akade besemkhankasweni oqoqwe nguDube. UJabulani Mahlangu weqembu leBulawayo Legal Practitioners uthi bathakazelela ukwenziwa izinhlanganiso ezilisana lokuthathwa kwezidakamizwa.
Ihlangana lapha ema-courtrooms ngale kuningi uzathola ukuthi amacala amaningi ayenzakala as a result of drugs and substance abuse.
Inhlanganiso ezilwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa zithi abatsha bayisilinganiso sokufika phosi amachuma esithupha ekhulwini 57% basengozini yokulahlekelwa impilo zabo ngenxa yezidakamizwa. Ngimele iStudio 7 kobolawayo, ngingungqwele Dube.
So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, majaha lezintombi elenza umsebenzi omkhulu kangaka, siyalibingelela. Mina ngikhulumayo ngikhonapha kwele nkaya esigodini sikababa usikhobogobo usigubudu madoda. Hayi hayi hayi, ngicela ukucebisa upresident u-Emerson Langaku ukubana abantu osebenza labo kabathembekanga madoda, bambhoda ngale ilizwe lisifa kangaka, abantu behlupheka. Kananzelele kati abacebisi bakhe bamcebisa njani baba lapha? Hayi madoda, mina mbona ngani ubaba lokala cala lo abantu osebenza lapha, yena ungawuya kwenza ngawuyesihlalweni alandele isisekelo sombuso. Abaphi bona labo abafunayo? Sibone ukubana baza kwenzani phela, yibo futhi amasila. Uyabonga madoda, aphilani ngegama lenkosi.
Sabingelela, siyabonga Sido 7. Siyadana ukuzwa inkulumo ezithishwa ngamadoda lawa ezanu obhili sigawule besehluleka ukuthi uma kuthiwa bathi i-platform labo baziphendulele ngokweqiniso ukuthi ilizwe leli laze lalimala kangaka laba amahlaya umhlaba wonke, ilizwe lali i-best Africa, kuhambe njani? Ma iziphulumele zithi bantu bezanu, lina labo president beni bezanu kusukela kumnangako kuze be kusukela uRobert Mugabe uze fike lo sekhona, lehlulekile lenkani. Into eliyithandayo ukucindezela abantu abalomunye umbono, liyababopha liyababulala libagqibe ejele. Konke lokho ubelieve gawule basakuphika namanje. Ogawule ingane zabo zikhona yini ekhaya khonapho? Ukuthi i-school fees manje njengoba sizovulwa, imali ye-school fees e-primary school emakhaya khonapho echolotho la kuhlala khona ubelieve gawule.
Sanibonani basakazi ku-Studio 7 nabalaleli. Ukhuluma ngu-Alec Nyathi Matobo Kezi esigabeni sakomazwi. Ngiyamuzwa ubelieve gawule ephikisana lapha lomlalazi la, ngoba uyawavuma ukuthi ilizwe kubulawa ngamasela. Mina ngifuna ukuthi yathi bake bazibuze kakhulu kuzalo mphimbo, kuvela ngaphi ukuthi umuntu abe nemali ngomnotho odlula kasikhombisa noma kalitshumi kule lizwe lakhe? Yena lokho ukuthatha ngaphi? Abantu elizweni behlupheka, izibhedlela kungela lutho, ezikolwe ziyawa, kumoshakele, abantu bayalambisa.
Studio 7, Studio 7, sishwana njalo. Studio 7, ngicela ukuthi mpela nike ifundele i-audio yami efika mpela, ngoba yinto ebalulekile le. Okuthi kanti ma kuthiwa abadala bayahola inhlanyelo, kubuye kuye kubhadaliswa abadala inhlanyelo, kuthiwa kubhadala ama-$12. Kanti ama-$12 lamba kuthiwa ukuhola nokuthenga yini inkinga? Yiphi umehluko lapho? Ngoba bayabhadala abadala lapho kulesinye isigaba lapho kithi. Impela bayabhadala abadala, babhadalisa ama-$12 yobo sobhuku. Kuyikuthi le into ibuya ku-government noma ngeyabo bayazenzela nabo, sebefuna ogogo abanganamali, abanganabantwana kuphi, abakuphi, abasebenza abayitholi phela le nhlanye. Even kwawena usebenza ikuthole unganalutho, unganawo le $12, ikudlule le nhlanyelo ungayitholanga. Kodwa kuyikuthi iqinisa lokho yikho esakulwelayo yini, njalo yikho futhi esakuvotelayo yini ukuthi kube nezinto ezinjalo, ukuthi into nayephi nayephi seyifuna imali, kuthiwa kuyaholwa kodwa kuthiwa kubhadala.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling.
Namhla kuwoza Friday silohlelo lokugqiba umnyaka ka-2024 sikhangela imisebenzi yabanye abaculi baseZimbabwe abashaye kwazwela lo nyaka, uJays Maravini, uNkwali uBusi Mhlanga, loNomina. Asizweni bexoxa lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Ukumbuthe Umnyaka ka 2024 ungumnyaka ophumele kakhulu kwabanye abaculi. Umculi olodumo owe Afro Jazz, uJazz Marabini bekumhambela lonyaka.
Umnyaka lo ube umnyaka engathi umnyaka omuhle kakhulu. Zikhona izinto ezithile ezinhle ezenzakileyo ikakhulu ekhanye lemsebenzini wami, ikakhulu ukuthi uthole nje imisebenzi enjengokuthi singathi ngama-shows. Lo nyaka ngirekhodile album entsha engizayirelease ngoJanuwari, libe lo mnyaka omuhle. Jazz Marabini one time.
Wobusemhlanga the Queen of Abenguni udume ngokuthi ligidela mphakathi, ucula umdumo wesintu eseLondon. Uthi usebenzile kakhulu lonyaka.
Umnyaka lo ube muhle kakhulu. Ngifuna ukubonga uNkulunkulu lalabo abangembetheyo abahamba lami, ngoba ngiyenelisile ukurekhoda idlalade elilengoma ezilishumi lambili, 12 songs. Ubizo lwami, My Dynamic Calling. This is an album that's very close to my heart. Bengicela ukuthi lilalele Ubizo lwami by Busi Mhlanga. Lingixhase bantu bakithi.
First time I feel it kuyenzeka. And now I know.
Bukandi unomina ucula imidumo etshiyeneyo ehlanganisela lamapiano. Ujabule kakhulu ngokukhethwa ngabalaleli bemculo etshiyene emhlabeni wonke jikelele ukuthi aphiwe indondo yokuba ngumculi ocula kulo hlonzi ukudlula abanye bonke kuma BET Awards ka-2024.
U-2024 uphela kahle, uphela kamnandi nge-success enhle. Bengiyelandani ngathatha nayo awards international recognition. International X into enhle kakhulu enjabulisileyo. So ngiyabonga abalandeli labo bonke abasupportayo abasupportayo. So I'm so excited. Ngiyabonga kakhulu. Umnyaka lo umnyaka omuhle
into zabantu nami yanise mayuyu mamoniyasa.
Umculi wengoma ze-Afropop uNkwali iningi limazwi ngengoma yakhe Unyawo Lwami Lohalala Lozikeyi uthi umnyaka 2024 umvulele amathuba amaningi.
Lo nyaka ngisebenze kuhle kakhulu, ngaphuma ngaya e-Europe, ngaphinda ngaya e-Canada lapho engikhona kathi singikhipha i-album. I-single yami ethi Sengihamba izaba ngenye izingoma engizazikhipha ku-album yami next year.
Abaculi bakithi abaningi bathi basebenza gadalala bezama olondoloza isintu sethu. Besilo Jazz Marabini, Busi Mhlanga nomina loNkwali kuhlelo lethu lokuvala umnyaka ka-2024. Ngiyimela abanye bami, Voice of America Studio 7, sithi happy, happy, happy new year. Halala!
Hamba, tu dos salus y bon.
Ake siyabonga kakhulu yezwa Jesus Banda labaculi libe umnyaka omutha omuhle. Ake mnomthembo sithembayo. Luphetha lapha ke uhlelo lethu i-live talk yalandela. Sifolo.